Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingalifu kanjani mthwakazi omuhle zulukandaba siyalamukela emsakazweni we-Studio 7 ngolwesine mhla ka 12 kumpandula 2019. Igama lami nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, isidumbu sowayengumongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe sizasiwa enkundleni yeRufaro Stadium eHarare lamhlanje ukuze uZulu amvalelise.
Nangithi mina sizafikelana malini libone ngisho khonokho ukuthi kuzaqala ngawo nalungcwaba usudoselwana ukuthi bekwakwaziba kubeke Heroes Day. Kusukela khonaphana zithobele nezinjalo lapho eziyahlanganisa khona impondo manini libukeni.
Sizezwa imbono yedalela amakhehla ezaphu iCouncil of Elders ngokubhubha kukaMgabe.
Umuntu obelilonke nxa esesikuliterrorist yokusiba njani ungamzwela kukuphi into njalo because for me wayetshengisa ukuthi vele kalandaba lo muntu wesindebeleni kalandaba labantu bakurevisini iswayewayelegraja futhi akwanisa ukuthi ababulale sithole amandla.
Ivandla le-MDC lithi umongameli webandla umnumzana Nelson Chamisa uza kuya duduza unkosikazi Grace Mugabe kunye lemuli yakhe emzini wakhe othiwa yi-Blue Roof eHarare.
Umuntu akaze waxothwa emfeni, ngakho kangibona ukuthi kungabe kuyinto enhle kumnanga balo hulumende wakhe ukuthi axotshe umuntu ezokhala umufi njalo ozobambisana.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Isidumbu sowayengumongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe sizasiwa enkundleni yeRufaro Stadium eHarare lamhlanje ukuze uZulu ayemvalelisa bese sihanjiswa emzini wakhe kuzwimba ntambama lapho esizalala khona. Isikhulumeli somndeni kamnumzana Mugabe, umnumzana Leo Mugabe, utshele intatheli izindaba izolo ukuthi bazaphenduka njalo lesidumbu eRufaro Stadium kusasa ukupha abayabe bengakamvalelisi uMugabe ithuba. Ngomgqibelo isidumbu sizahanjiswa eNational Sports Stadium lapho uMugabe azavaleliswa khona ngabakhokheli bamazwe achiyeneyo andubana ayengcwatshwa ngesonto. Inkokheli yamazwe enengi ingezwekazi le-Afrika lamanye amazwe afana le-India, China, lwake wabusa iBrazil, Cuba, lalapho afela khona eSingapore, isiyazisile ukuthi iza kuba ikhona eNational Sports Stadium ngomgqibelo. Kodwa udaba lokuthi uzabekwa ngapi uMugabe lokhe luhlupha ngoba kulokudonselana okukhulu phakathi kwabo koMugabe abathi abekwe kozwimba ngosiko lwabo lohulumende othi kumele uMugabe angcwatshe eNational Heroes Acre. Untungameli Nkomo Studio 7 ubuze ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Dini Zulu Machaphulana ukuthi ubona njani ukudonselana lokhu.
Yiyo nale ngihleli phezu kwayo baba mangithi zizasukelana ngoba vele sezithobelene abangale ngakubo amaze Zulu babuhlungu ngento ayenziweyo babuhlungu ngokuthathelwa kwakumbuso babuhlungu ngalo ogulayo laye ugeneral owabo sebethobelene lalaba besikarangeni abathethe umbuso ngodlame sebesithi ithuba labo lokuthi babuse badle. Nangithi mina sizasukelana malini libone ngisho khonokho ukuthi kuzaqala ngawo nalungcwaba usudonselwana ukuthi bekwakwazimba kumbubeke Heroes Acre. Kusukela khonaphana zithobele nezinjalo lapho eziyahlanganisa khona impondo manini libuke. Kodwa yikuganga lobubulali lenzondo abakufundiswa nguye yena lo osephumula.
Umbona ebekwa ngapi wena?
Wakathi ezithobelene ngoba bayadonselana abakubo bathi kabekwe kwazimba. Abanye bathi kabekwe Heroes Acre. Engakwaziyo ukuthi ulaso yini isibindi umnanga kwasho ukuthi engabamba ngenkani ngoba bayala abakubo lomdeni wakhe uyala. Engakwazi ukuthi bangabamba ngamandla yini bangadonsa ngamandla yini ngoba bayala abakubo. Nxa besala benjalo ukuthi uyagcina ibekwe khona kwaZulu.
Eminyakeni ezayo ubona izizukulwana lezizukulwana nxa sezikhangela emuva zimbona njengomuntu owayenjani uMugabe?
labanye abakubo baba abanye abantu bakhe bazamenyanya ngegama alichiye muva ngegazi alichithe muva ibizo lakhe lizaba libizo abantu abangala kuziqhenya ngalo abangala kuziqaja ngalo ngokubulala abantu akwenzileyo lesono asenzileyo emhlabeni usuzathola abanye abakhe sebemphika bethi sasingamazi asizange sasebenza laye ayikho ingane alukho usapho lezi zizukulwane zakhe zajabula zaziqhenya ngokuthi ubaba mkhulu bengumbulali kumbe ubaba bengumbulali uzathola abaningi sebefuna ukuzigeza igama lakhe besenyanya igazi lesono lesasihlanyela emhlabeni.
Alo-ke umnumzana Dinizulu Macaphulana, ingcwethi kwezombusazo ubexoxa ecingweni lontungameli Nkomo Studio 7 esejohannesburg kwele South Africa. Kunjalo nje umnumzana Ernest Malandu olilunga lamakhehla ebandla lezaphu ele Council of Elders njalo owayebotshiwe kusukela ngomnyaka ka-1974 kwaze kwaba ngomnyaka ka-1979 esetheswa icala lokuzama ugenqula umbuso wabelungu uthi umbuso kamuyi umnumzana Mugabe wawulolunya ikakhulu ebantwini beMatabeleland. Uxoxa lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7 ngalolu daba.
Mina ukufaka umgabe kima kula akutho lutho. It's a non-event because umgabe killed abantu baseMandebele including abantu abethu abafowethu. So umuntu okubulalela umuntu vele nxa esebhubhile umzwela njani. Wayevele edabuke kuzaphu ngo-1963 wayevele ethengisa ukungahambelani labantu beMatabeleland. Lanxa sasingakakokungabi officially spy but i-movement yonke kusukela lapho iZipra isilwa umgabe wayepart of the instigators. Because instigated ukuphuma kwenzizane ngo-1963. Ama-killings wonke lama-event onke ayenzakalayo kusiya kubo-Tanzania, Morogoro, whatever iZipa ngo-1976, he is part of it.
Nxa lisithi kunengi okungabukekiyo akwenzayo, kuyini kahle kahle ongakuqamba?
Nxa ngithi kunengi okungabukekiyo akwenzayo mntanami ngikhuluma ngokubulala abantu ngo-1980. kakhulu ngo-1980 esenguyo sezibambile okuthi ukuthi kwayevele nje siqhile ngaleso sikhathi before 1980 uzafaka umuntu amfunayo then the rigging started ke khonapho 1980 umgaki wahle waphiwa lowo mbuso then ngo-81, 82 to 87 was busy killing amaNdebele. How can I be happy ngomuntu obulela abantu bakithi kusukela ngo-79 zani sasizwasedeng detention abanye sasingababoni nto engamazwela khathaa. Kanti-ke ngigxila kakhulu ngesikhathi esethethe yena umbuso ngo-1980 ekhanda ilizwi lokuthi iZapa ithathele i-property yeZipra under the auspices of nabantu abangama-terrorist. Umuntu obelilonke nxa esesithi uli-terrorist uyabusizwa njani ungamzwela kukuphi into njalo because to me wayetshengisa ukuthi vele kalandaba lo muntu wesindebeleni kalandaba labantu bakule-region iswayi wayele grudge kodwa kwanisa ukuthi ababulale sekuthole amandla.
Thini ngesivumelwano se-Unity Accord lalaba abalokhu bekhona khona ngale abemandebeleni abalokhu besebenza labo?
Something eyadaleka unkomo esithi ngengxenye abantu bangami ukubulawa but yona ngokwayo i-Unity Accord akula zinto ezibambekayo akula mpahla ezahlanganiswa kubobabili ezezanda lezezapha labasala ngikhona ngale basele ngokufuna ukuthi ngengxenye bazakhotha nje actually zapha abantu abaningi abayahawula banjengami nje ukuthi nxa ukhuluma lami uyazizwela njengokumdala okuzihawulelayo okuhola 317 bond which is about $30 in his own country okungalakunanzelela kokuthi umgabe nguye esasilaye futhi mhlawumbe basizwele ukuwarimarki esithi amatitsha vele ngaathiwa utitsha yikho yena wabuthiya. What type of editor is that? Uzamzwela njani kumzamzwisa njani umuntu onjani?
Siyabona njalo ukuthi kule ngxabangxoza ukuthi uzabekwa njani kuke kwaba lokudonselana kwakuhulumende lakumdeni wakhe.
Ukudonselana mvele kufanele kube khona ngoba uye wakudalayo ngitho nje ngoba unkomo wayengafuni ukuyabekwa e-Rosteck umgabe wabucreate umabheni wayengafuni ukuyabeka e-Rosteck. Mina ngikhumbula ukuthi okungaba ngcono kukho konke njengoba sibula nge-ground evele njalo laye kayebekwe i-Rosteck lapho kulabobhuru bakhe bafike bambuze ukuthi wayesenzelani into embi kangako yokuthi afake umuntu lapho angafuni khona laye kahambe i-Rosteck njengawo umuntu ohamba i-Rosteck ngenkani.
Alo-ke ngumnumzana Ernest Malandu olilunga labadala kubandla lezaphu ele Council of Elders ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseGwanda. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Umsakazo we-DW Africa uthi izizalwane zakwele Nigeria ezingamakhulu ayisithupha sezisukile kwele South Africa zilubhekise kibo eNigeria kulandela udlakela oluqondiswe kwabokuza. Usomabhizimusi wakwele Nigeria ungaqanjwanga igama nguye obikwa eqatshe indizamtshina zokuthi zisuse abantu laba. Iphephandaba le-Chronicle lithi intengo yokudla ezitolo iqonge okuphindwe phose kabili kuyona le iviki kobulawayo osekubangele ukuthi uZulu athwale nzima. Okwamanje ke sesilalela amazwi abalaleli bethu be-Studio 7 abasithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318.
Alibonani basakazi be-Studio 7 nabalaleli bonke umhlaba wonke. Yabona mina into engathi yangikhathaza indaba le ukuthi abantu bezano izolo becriticize umgabe besithi ngiyobulela izwe wathi ogawule bekhuluma bakukhulumayo. Namhlanje bathi umgabe ihero, angisawazi manje lapho ukuthi okuyikho ikuphi la. Ihero kumbe ngiyobulala izwe asawazi. Cela nje abantu bezano besitike kwentweni eyi-1 ma umgabe wabulala izwe. Nguye owenza ukuthi abantu behlupheke eZimbabwe bengasatshintshi nje bethi umgabu right. Ma umgabu e-right betshela abantu ukuthi umgabu right. Aba abantu ebe-wrong yibo abatshontsha imali, batshontsha i-diamond yabona. So lo ukuthi lobu bantu bekhuluma izitori nje ezokuthi ogawule sebetshintsha ye lokho kukhulunywa nguLeo onjani njani lokhu, hayi khona kuyayangisa into abayenzayo. So ma kuyayangisa babele position eyi-1. Ah, bengafuna ukudukisa abantu bethu la. Ngiyabonga.
Eh, linjani mphakazi, linjani? Ngiyokhawunda sibanda lapha ebusana benu. Funa nje ukubuza ugawule nje imibuzo emibili emithathu. Lanxa nje namhla ngaba ambanga lethuba lokungena. Ngike ngacela ukuthi lingifonele. Hayi, bekunzima lamhla. Bengikubuza ugawule nje ukuthi kambe shiwa nxa sithi khona amabhasi ami kahle indawo zonke emagumbeni amane ukuthi athwala abantu. Ngabe utsho le Mathebelelendi yini konke nje Mathebelelendi ama-reserve Mathebelelendi South abafuna ukwengcwaba umgaba abafisa ukuhamba bona babacabangele njani? Ngabe sitsho labo na umbuzo wami onaloyo bengifuna ukuwubuza. And then two bensithi hhayi ngiyajabula uma ngisizwa ugogo lo otshingayo isihlobo sikamgabe kumbe ngunina kumbe ngugogo wakhe kumbe ngukhazeni wakhe ethi khona umgabo ubulewe khona le lapho beselashwa khona umuyaka kwalo angavuya ngapho kibo uvele uzatopana la i-serious uzimisele lokwejele sithi hhayi siyabonga nxa ngabe laye lamhla uzibuhlungu. Kumele akwazi ukuthi abantu laba babulawa ngumgabe labo balabonina kade bebathanda njengayethanda umgabe. Kayizwe iphengi leyo, kayizwe ye abantwana bayafana. Njalo ugawule uma esithi le ndaba abantu mabayikayiphele phela bona ugawule yibo abantu ukuthi indaba iphele ngoba azange bavumele abantu ukuthi kwenzakale obumele kwenzakale. Kambe shuwa indaba ingaphela njani nxa umzali wenu waphunga unyamalala nje ebusuku ligojihilela kwampane sebuye thatha kube sekusiba yikhochosi usucabanga ukuthi singawukhohlwa? Ungayikhohlwa njani into enjani? Mina nginje kangikhohlwa lamhlanje ubaba umncane uGilbert Siziba wekumkhansela weGwanda South babuya bamthatha ngaleyo ndlela ngesikhathi sekukhura ukuthi lalamuhla asikwazi kumbe bambulala kumbe kwayenziwani ngaye. Obuhlungu azibuza nxa ukuthi bambulala uzibuza ukuthi bambulala ngandlela bani. Kubuhlungu asikhohlwa ngokuya lokhu usithi uhleli cabanga ukuthi ngxa mhlawumbe sizambona ethutsha. Kanti ungayikhohlwa njani into enjalo? Ugawule lo angikwazi ukuthi yini abantu bemqambela amanga besithi liNdebele. Angikwazi waye abantu beqambela ugawule amanga besithi liNdebele.
Sarbonani ku-Studio 7 mina igama lami ngu-Adolf Shaba. Mina ngithanda ukukhuluma no-President uMgabe ongasekhiyo njengamanje. Yebo kambe kuyisintu sakithi ukuthi hhayi lapho umuntu uma engasekho emhlabeni abantu bakhuluma nje izinto ezinhle kangaka kodwa kuningi okuba kwenzile njengamanje abantwana bezimbabwe bagcwele amazwi wonke omhlaba badinga indlela yokuziphilisa imisebenzi ayikho yonke into eyayikhona infrastructure eyayikhona ngesikhathi se-Rhodesia ayikho sibuye ezintweni ezifana langendlela kade senza ngakhona ukuze ahlale embusweni sikhuluma nje ngumuntu ofana owayenza i-ground kunama-families amaningi anginabo abangabazi okhulu babo abangabazi ogogo babo ababulawa yile nto sikhuluma nje le nto eyenzeke manje 2008 sibonile abantu belala ezintabeni ngenxa yakhe abantu bebulawela betshisela imizi ngokuthi nje basole umbuso wakhe bakhetha ukuvotela omunye umuntu ongayona izanu PF. So ayikho into enhle esingayikhuluma ngayo ngaphandle kwemisebenzi yakhe emibi ayenzile ezweni lakithi. Izwe lakithi lihlekisa umhlaba kungenxa yakhe.
Bonani Studio 7, igama lami nguSiphosiso. Mina ngizacela ukusho nama kusenhliziyweni yami. Mina into esenhliziyweni yami ngaphawula nje ngokushona kukamgama. Into leyi ayi mina ayimphathe kahle kakhulu. Akhulu iyangijabulisa ngoba ukushona kwalo baba ngamvele ngulindele ngathi uNkulunkulu naye umthethe lethi ngesifiso sami ngifisa ukuthi ngabe kudala wahamba ngoba into ayenza abantu ibuhlungu kakhulu. Kumanje sigcwele indawo yonke ngendaba zakhe bona nabangani bakhe bebulala ilizwe, ilizwe lalilihle kanje labulawa laphela. Kumanje nje emazweni siyagijinyiswa asinasithunzi. Kwesinye isikhathi uzufika ebantwini uqala ukuthi ma uloku lithi liyaxoxa kuze kube nzima ukuthi ugcina usuzi-identify ukuthi ubuyaphi ngoba inkulumo eliyabe liyizwile uyawuthothi vele abantu bakhuluma kabi ngawo kube nzima ugcina usuzifihla nje ngoba basuke bengakuzwa abanye suke sikhuluma ulimi olufana bengakuzwa ugcina usesaba. Kanti-ke akufanele ukuthi ma ungumuntu wesaba ukuzisho ukuthi ubuya simzonda kabi kakhulu kakhulu. Ngiyabonga.
Lawo-ke abengamazwi abalaleli bethu, lingakhohlwa ukuthi lani lienelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuwhatsapp kunombolo ezithi +12024650318. Ake sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ilizwe leMelika namhlanje linanza iminyaka elithumi lasithoba minwembili kwenziwa isihluku sokuthayelela indizamtshina kuzakhiwo ngamalwa ecatsha. Kulabantu abedlula inkulungwane ezimbili 2500 abezihlengeni zeBahamas abangaziwayo ukuthi bangaphi ngemva kweviki kwaba lezulu lesiphepho Hurricane Dorian lanxa kulezi dumbu ezingamathumi amahlanu esezitholakele. Umkhokheli webandla leMDC uMnumzana Nelson Chamisa ukhangelelwe ukuyaduduza unkosikazi Grace Mugabe emzini wakhe othiwa yiBlue Roof. Lokhu kulandela ukumiswa kwedili lokuthakazelela iminyaka engamathumi amabili kwabunjwa ibandla leMDC njengendlela yokuhlonipha uMgabe. Lokhu lamazwi okuncoma uMgabe akhulunywe nguChamisa sokuthiye abanye abalandeli bebandla becunukile ngoba besithi uMgabe wazama ngamandla akhe wonke ukubhidliza leli bandla ngesikhathi okwabulawa amalunga eMDC ambalwa kwabotshwa abanye njalo abanye bahlukuluzwa ngesikhathi sombuso kaMgabe. Kodwa isikhulumeli sikaChamisa uMnumzana Nkululeko Sibanda utshele iStudio 7 okuningi ngalolu daba.
Sibona ukuthi uPresident Chamisa uchilo ukuthi eZimbabwe kufiwe ngalokho kufanele kuhlonitshwe kwamiswa lokuthakazelela ilanga lokuzalwa leMDC ukuthi hayi njengoba kukhona abakhalalezweni keseke sime sicabange njalo ukuthi uMgabe wese uvotele iMDC ngesikhathi sokugcina sakhe sokuvota singawubiza sithi yivoti yakhe enkulu kakhulu. kakhulu ayenzile empilweni eyo yodwa ivoti kaMgabe yangasiyo ukuzivotela yena etshengisa ukuthi phela ubesekholwa ukuthi ibandla leMDC yilo elingaqhubekelisa ilizwe leZimbabwe lelisa phambili. Ngibona ngani khona lokho kwenza ukuthi uPresident Chamisa njengomkhokheli kufanele owavotela uPresident Mgabe njengalokho akade kwenza insuku zonke ehamba ekhalela abantu ababulawa yikholera, abantu akade bebulawa mhlawumbe nguhulumende. Siyawazi bakhona abatshona ngo-August last year, ngo-January lonyaka obehamba ayabasapota. Ngibone ngani kuzaba khona amalungiselelo okuthi upresident Mr. Chamisa ayefika. Ubengakatsho manje ukuthi uhamba nini njalo kuhlelwa ngaluphi uhlobo, kodwa ngibona nxa kuyikuthi ngahamba kungela yabe kuyinto eqondileyo njalo eyinto efana nezinye izinto akazenza embala.
Manje aliboni esiba lodubo lokungena lapho angayalelwa khona ikakhulu ngama-CIO?
Bangazama phela lawo ma-CIO, kodwa ngibona ngani babe bezehlulekile bo, babe behlulekile bona. Babe befake umnangagwa ebuzimini obukhulu bokuthi wehle ukuhlonipha ukuthi kulesidumbu njalo kulemfa. Umuntu akaze waxotshwa emfeni, ngakho kangibona ukuthi kungabe kuyinto enhle kumnangagwa lohulumente wakho ukuthi axotshe umuntu ozokhala umufi njalo ozobamba izandla.
Bakhona asebesola inyathelo elithethwe yi-MDC ikakhulu umongameli webandla elokuthi ahloniphe uMgabe, abanye sebesithi lasebandleni bengaphuma. Lithini lina ngalabo abatsho njalo?
President Nelson Chamisa kahloniphanga uMgabe, uzihloniphile yena, wahlonipha usiko lwakhe njalo wahlonipha indlela okwenziwa ngayo isikhathi sonke nxa kuthe kwaba khona ukufa. Umuntu nxa esefile kuyathiwa hayi kasiqaleni sibe kumuntu ngemva kokubana sikhulume ngendaba ezithize lezimbalwa. Abantu abazange bayale ivoti kaMgabe eyaphiwa uPresident Nelson Chamisa, njalo asanga lo president kazange ayale. Angiboni ukuthi kungani sofanele ukuthi abantu kade sibakhala ngokuthi yini sithi yena hayi labo abakhalayo bafanele bathuliswe. Siyazi ukuthi uPresident Nelson Chamisa ubethulisa abantu abaningi elizweni leZimbabwe kwesikhathi eside kakhulu. Kuyinto nje esiyinhlala yenza kuye ngumuntu onenhliziyo enhle, njalo khangela ukuthi eqhubeke siya phambili angakha ukubambana kubantu beZimbabwe njengalokhu akwenzela kuMDC ezihlanganisa ezehlula ebesesehlulile kwaba lodubo olukhulu kakhulu okweminyaka phose eyishumi lanhlanu, kodwa wena usezilethe wakuhlanganisa. Mbone ngani nguye umuntu oyedwa ongaletha uzulukazi weZimbabwe ndawonye, njalo okwenza ukuthi enelise ukuthi uthatha ama-decisions la macebo afana lawo nalawo ukuthi mina ngikhangelela ukuthi izizalwane zeZimbabwe ngizilethe ndawonye loba zisuka ebuzimeni ezisuka kubo.
Alo-ke ngumnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli somkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-London kweleBhilitane. Kusasa-ke lingakhohlwa ukubana siyaqhubekela phambili ngohlelo lwethu lapho ebesihlaziya udlakela oluqondiswe kwabokuza eSouth Africa. Kusasa ke sizaxoxa lo mqondisi moyo umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party, simbuza ukuthi kanti abantu beSouth Africa abakhala ngokuthi bathathelwa imisebenzi lenotho lokunye okunjalo ngabantu bokuza abafani na labesigaba semaNdebeleni labo abathi bathathelwa imisebenzi ngabantu bokuza? Lalelani ke ingxoxo yethu kusasa.
Land of the host, How can a white man usurp the land of the black and boss? After taking America from the red Indian and proposing a victory tours. They started raping Africa of its resources right from the coast. In the name of the white farming and food security, they robbed the moose. Running helter-skelter from their Sedonic vampires, the snow and the frost. They settled in a Rhodesia, away from Russia, from the isles like ghosts. Robert Mugabe, the beg as a host, but now Mugabe is their list of foes. Rise up Mugabe, stand strong and protect your land from these wars. Either Togo or so, now so, yeah, so, suffering in all Zimbabwean war. Right from his head, go down to the pool. And the powers of the West stoop like hawks from an arched sky onto Africa's best. Mr. Blair, take your England, make me take me Zimbabwe. Robert Mugabe says the murdered Garvey, Kwame Nkrumah, yeah, Santua, and the rest, like vampire bars ready for the African blood. Guess who is next? One man against the world. This old man stood every time this. Every great, bold, and brave African leader who emerges must bite the dust. Stupid economic sanction they level against Zimbabwe, expecting the worst. Robert Mugabe stood tall and robust, portraying his zest. God bless Zimbabwe against the wicked, bloody vampires.
The heads of state and politicians round the continent have failed. They have sold out the continent. Lord knows they have failed, that is why. Bulls upon bulls of Bashan won't take a hold on me.
Hold on me.
Bulls upon bulls of Bashan have beset me round and round. Trotting out of Sodom together, we keep on surfacing forever. Set it up in a A,
Zimbabwe.
Trash it up in a O,
Zimbabwe.
A higher now you're liberator,
Zimbabwe.
Tear down the gates,
Zimbabwe. Zimbabwe.
Zimbabwe, the powers of the West say, to lift up the economic sanction and cut down inflation, Tsvangirai must be given the leeway. Fighting tooth and nail to reduce Mugabe to an anteater, they said the old man had no say. All the so-called aid from abroad, the aisle and the swoop from Zimbabwe, they kept at bay. The hitherto landless people in a Rhodesia have land over in a Zimbabwe. Behind every dark cloud is a silver lining, so Zimbabwe expect a brighter day. Defying all the hot air from the powers that be, Thabo Mbeki comes along the way. Standing stalwart behind Mugabe, a power sharing deal was broken with no pay. Mugabe, Mbeki, Mbeki was forced to resign based on some baseless political fear. Rise up Mugabe and protect your people from this gay, the white man's disease. Zimbabwe expect a brighter day. Defying all the hot air from the powers that be. Thabo Mbeki comes along the way. Standing stalwart behind Mugabe. A power sharing deal was broken with no pay. Mugabe, Mbeki, Mbeki was forced to resign based on some baseless political fear. Rise up Mugabe and protect your people from this gay, the white man's disease.
Umgabe yi uyavaleliswa lapho lijaha legana umnumzana Black Rasta esiqibela ke uhlelo lwethu lamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele ke inhloko zendaba. Isidumbu sowayengumongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe sizasiwa enkundleni yeRufaro Stadium eHarare lamhlanje ukuze uZulu ayemvalelisa.
Ibandla leMTC lithi umongameli webandla uza kuyaduduza unkosikazi Grace Mugabe kunye lemuli yakhe emzini wakhe othiwa Blue Roof eHarare. Silugqiba ke lapha uhlelo lothu lalamhlanje. Igama lami nguChris Gandhi, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe listinte njalo ngo 7:30 ntambama. Libe losuku oluhle.